Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 27 kuNhlangula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lithi alithokozi ngenyathelo likahulumende elokumisa ukusetshenziswa kwemali esebenza ngabomakhalekhukhwini e-Ecocash lezinye ngoba lithembe yona. Kodwa ibhanga le-RBZ lithi azimiswanga zonke.
Sikhumbuleni ukuthi silabantu abaningi abasemaphandleni kumbe abahlala lapha ema-towns abangela ama-bank accounts, ngoba uvula i-bank account uyasinda kulukhuni. Abantu bayabele mali ezaluza i-value mihla ngemihla.
Amalunga enhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-ARTUZ atshengisele namuhla eMurewa, njalo umkhokheli wawo umnumzana Obet Masaraure ukhululwe esitokisini ngemali yesibambiso yebheya.
Siyaqhubekela phambili sitshengisela province by province, district by district, ilizwe lonke leZimbabwe until umqathi or uhulumende aze asiholise imali esiyifunayo, $520 per month, ngoba yiyo kade siyihola kudala.
Amanzi angahlanzekanga lokhu ethwalise izakhamizi zakoBulawayo, ikakhulu eluveve leGwabalanda amagabha avuzayo.
Mina khonapha kujayela abantwana abathathu bagula bonke, ayisanga nokugula ukugulela ukufa, ngoba bathwale ngabasezibhedlela lomkhulu olesendwanyezi kucine esezithengele empilo for one. Laba abanye abancane bagula ndoda ngihamba nabeklinika kodwa ndokobe adisiwe ngena.
Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa kuwona lo umsakazo. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi kulabantu abalichumi abafunyanwe belegcikwane le-COVID-19 ngemva kokuhlolwa. Abayisishiyagalombili bebevela kwele South Africa, ababili eMozambique. Abantu laba abahanjiswe lapho okulondolozwa abanye abaleli gcikwane ukwenzela ukuthi bengalitheleli abanye. Lokhu sokulethe inani labantu abahlaselwe yileli gcikwane elizweni kumakhulu amahlanu lamachumi ayisithupha lanye, i-561. Alithokozi ngenyathelo likahulumende elokumisa ukusetshenziswa kwemali esebenza ngabomakhalekhukhwini e-Ecocash lezinye ngoba lisithi lithembe yona. Abangela amabhuku ama-accounts emabhanga bebesebenzisa limali, kukanti imali layo ivele ayitholakali lula emabhanga. Umabhalane wogatsha olubona ngokwethulwa kwembiko, umnumzana Nick Mangwana, wethulela umbiko izolo, njalo uthi inyathelo leli lithethwe ngoba uhulumende efuna ukuqeda inkohlakalo yokuthengiselana imali emkambo wensitha. Kodwa inkampani eziqhuba lezinhlelo zibikwa zisithi abantu bengaqhubeka bezisebenzisa ngoba azaziswanga ngaleli nyathelo. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank lisanda ukwethula umbiko lisithi ayisizo zonke inhlelo ezimisiweyo, njalo abantu bengaqhubeka besemukela imali ngalezi nhlelo. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uNkosazana Debra Mgasa, uthi ngempela i-Ecocash lokhu isebenza lanxa imitshina ingani iyaphuza.
Silokudana kakhulu, siyamangala njalo ukuthi nxa uhulumende ezamisa ngalesi sikhathi sikhangelele le lockdown le khona, sikhangelelene lokuthi abantu kabayenelisi ukuhamba besemabhenki beseya kuma izikhathi ezinde, sikhangelelene lakhona lokho ukuthi kumele ube le-social distancing. Lamabhenki kuyaphuzwa, uyangena ebhenki usithi uyadinga imali, njengathi thina sizisebenza ngezandla zethu bese kubona i-ecocation kwesinye isikhathi noma iye ibuhlungu kodwa besiyisebenzisa ngoba besenza ama-transactions ethu.
Bakhona abangafuniyo ukwamukela enye imali zeyama-bond notes. Liyakubona yini lokho la kumhlanganiso yenu?
Sikhanyele kakhulu silusizi ngoba zimali ezinyade siloko silazo ezikhwameni sitshintshana ngazo sike siyothenga ngazo siwode ngazo ziphenduke futhi abathengayo beziphendukise. So nxa ngathi ezizingasasebenzi sebeziyala sokuluhlupho kusho ukuthi sesibuyela back ngokuya kwesikhathi enxa yokwenza ukuphiwa besesala ngoba bethatha bengize ngam-observer ngaze ngabuza ngathi iye kade uhamba njani umkhwenyana wathi uthalezi sizibeke zodwa lezana sizibeke zodwa kambe kungaba lilizwe eselihlukanisa izimali kutshengisa ukuthi kune something wrong. Sihlala sithi nothing for us without us as informal sector. Sabe sifuna ukuthi uhulumende esiyazise njalo ngapha uyenza ama-lockdown ngapha seba nama-decisions ayenze yedwa engayi-involve abantu on the ground ukuthi hayi madoda le yabona ukuthi lapha sokukubi ngemali lezi singenza njani kumbeni sokunje. Umama uSthembiso Nyoni sakhuluma laye kabanzi sisithi esithi linanzelele lani mazenda nxa lizathatha imali limele ligqoke ama-gloves imali zingcolile ikhanya sibili i-COVID-19 leyi ibuye ngolaka ibuya kithi thina ma-vendors ngoba we are the most vulnerable yithi futhi esiba-affected asikaqalisi lokuthi sisebenze okuzwayo kusakhulunywa yiyembe ngapha lezi mali sezikhutshwa futhi.
Lo ngunkosazana Debra Mukasa, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, sixoxela ye ekoBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sithinte umnumzana Masimba kuChera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Nxa sikhangela ukuthi abantu abaningi basebenzisa i-EcoCash, abantu abaningi gabala ama-bank accounts. So kuzathi ukuthi abantu abaningi bazahluleka ukuthi bazithengele abakufunayo ababe befuna ukusebenzisa. Kodwa asikhumbuleni njalo ukuthi uhulumende ubefake i-2% tax kuma-transactions wonke anzakalayo through i-mobile money. Imali ezangena esikhwameni sikahulumende izaba isilela yena uhulumende esithi yena kala mali udinga imali.
Esinye sezizathu esiphiwa nguhulumende ngaleli nyathelo yikuthi ngelokumisa inkohlakalo lalabo abafuna ukuwisa umnotho welizwe ngabomu, kungabe kunganceda yini lokho ukuthi kungabile inkohlakalo?
Nxa ungakhangelisisa uzabona ukuthi inkohlakalo idalwa ngama-policies ethu angasebenziyo nxa sikhangele into ezokuthi imali zihamba kanjani. Uhulumende kala ma policies are consistent. Aloba uhulumende azame ukuthi adingisise ukuthi yena ngokwakhe ama policies akhe ayasebenza yini. Labantu abasebenza uhulumende abenza inkohlakalo leyi hathi uyodingana labantu abaphandle le phakathi kuwonakele.
Kungabe kukhona yini okuhle ngaleli nyathelo kumbe lizaletha ubunzima ebantwini? Kuyini esikhangelele ukuthi kwenzakale ngokumiswa kwalezi nhlelo?
Ngenxa yezizathu ezimbili angiboni okuhle okungaphuma ngenyathelo leli. Oqala uhulumende uthi yena with immediate effect umbe khathesi khathesi, so sithi ukuthi umuntu uyabe engenzanga amalungiselelo ukuthi adinge ezinye indlela ezokuthi angabhadala ngazo into ayabe efuna ukuzithenga umbe uthi azahambisa njani i-business lakhe elihanjiswa esebenzisa yona leyo i-mobile money. Okwesibili, asikhumbuleni ukuthi silabantu abaningi abasemaphandleni kumbe abahlala lapha ema-towns abangela ama-bank accounts ngoba uvula i-bank account uyasinda kulukhuni. Abantu babele mali ezaluza i-value mihla ngemihla.
Lowo ngumnumzana Masimba kuChera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, sixoxela eseHarare.
Amal
Amalunga enhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, EARTUZ, atshengisele namuhla eMurewa, sithi afuna uhulumende awaholise ngamadola eMelika angamakhulu amahlanu lamachumi amabili, $520 ngenyanga. Amalunga la atshengisele njalo ngesizathu esifanayo ngomvulo odluleyo. Njalo kwabotshwa isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Obert Masaraure izolo ngenxa yalokhu ukutshengisela. Umnumzana Masaraure ukhululwe namuhla ngemali yesibambiso sebail kuzamiswa emthethwandaba ngenyanga ezayo. Lokhu kwenzakala inkokheli yabatsha kubandla le-MDC ebalisa onkosazana Joanne Mamombe neTsai Marova loCecilia Chimbiri abathi bathunjwa ngemva kokutshengisela labo bekhululwe ngemali yesibambiso e-bail ngemva kokuhlala amaviki ambalwa entolongweni. Isikhulumeli se-ARTUZ umnumzana Nation Matsitirwa usichasisela okuningi ngodaba lwababalisi.
Liqiniso sibili ukuthi umnumzana Obert Masaraure ukhululwe namhla ngemva kokubhadala imali yesibambiso e-$500 RTGS eMashingo Major Street Courts. Emelelwa ligweta lakhe u-advocate Martin Mureri. Kodwa ukubotshwa kwaMasaraure sesibona ngani indlela sizama ukusetshenziswa nguhulumende ukuzama ukusethusela ukuthi singakhulumi ukuthi imali esiyiholayo yincane kakhulu. Ngoba into esimangalisa kakhulu ikuthi thina ngabanye bethu sihlala sibotshwa singacela ukuthi uhulumende asingezelele imali. Sihlala sibona kuma-newspaper kuthiwa kulama minister ngama permanent secretary ayantshontsha ama millions ama US dollars from uhulumende, kodwa kahlukunyezwa ngendlela thina esihlukunyezwa ngayo nxa sicela umqatshi ukuthi asingezelele imali. Ngoba yilungelo lethu ukuthi umqatshi asiholise imali yengcono. I-constitution iyatsho njalo section 65.
Siyabona njalo ukuthi amalunga enhlanganiso yakho elokhu eqhubekela phambili etshengisela, ayisabi yini ukuthi lawo azabotshwa?
Siyaqhubekela phambili sitshengisela. Section 59 e-constitution elizweni leZimbabwe iyasinika imvumo yokuthi sitshengisele peacefully. So namhla abanye kade betshengisela eMurewa eMashonaland East Province. So siyaqhubekela phambili sitshengisela province by province, district by district, ilizwe lonke leZimbabwe until umqatshi or uhulumende aze asiholise imali esiyifunayo, $520 per month, ngoba yiyo kade siyihola kudala. Lokhu kokubotshwa ngamapholisa kasilandaba lakho, ngoba siyabe singela cala, siyabe si-exercise amalungelo ethu aku-constitution, ngoba yiyo i-supreme law elizweni leZimbabwe. Ngoba siyazama ukuthi sinegotiate ngumqatshi, akula into ephumayo kuma-issues emasalari. So thina indlela esiyisebenzisa kathesi yikuthi si-exercise amalungelo ethu, sitshengisela province by province, sinikeza ama-petition district by district elizwe lonke leZimbabwe.
Lowo ngumnumzana Nation Matsitirwa, isikhulumeli senhlanganiso ye-ARTUZ, sixoxelaye eselubhane. Izakhamizi zemaphandleni zithi ukubhidlika komnotho welizwe kanye legcikwane le-coronavirus sokudale ukuthi zihlaselwe indlala ngamandla. Abanini bezitolo babikwa bengasayamukeli imali yehlobo lwama-bond notes befuna yakwamanye amazwe. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngugcweleyo.
Izakhamizi esiqoqelazo zithi ngabe uhulumende yangenela alungisise udaba lwentengo yempahla ezitolo, ngoba iningi lingenelisi ukuthenga ukudla ngenxa yentengo ephezulu. Ukubhidlika komnotho wakuleli sekudala ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo mihla ngemihla, njalo abantu somabhizimusi abasafuni lakuyibona imali yohlobo lwama-bond notes osekudala ukuthi bathengise ngama-rand akwele South Africa. Umnumzana Brighton Naro isakhamuzi sentalale phansi kwenduna uMathe uthi isimo sendlala sibi kakhulu emakhaya.
Lokudla okukhona akutholakali, lapho uyithola khona impuphu i-50 kg bayibiza 650 rands, thina kwabo singaholi amarands, sihola amabhondi. So angazi ukuthi uhulumende uthini ngayo leyo ndaba, ngoba indlala sibili isiphethe thina lapha, lokho kungela ncedo esilitholayo. So angikwazi ukuthi uhulumende uthini ngathi.
Amazwi la sekelwe ngumnumzana Themba Ndlovu, isakhamuzi eshake phansi kwendunamasuku, yena odwa ukuvalwa kwelizwe ngendlela okwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngohlelo lo-lockdown kubangela ukuthi umume ube mubi ngamandla.
Emakhaya kusiphazamise ngokuthi asisasebenzi, asitholi imali. Khona ukuhlala ndawonye singasebenzi kungumkhuhlane kithi, ngoba singake siphile singasebenzi. Hhayi, indlala enkulu. Ngoba sesiphila ngekhe isinika ukudla kuphela, ngaphandle kokudla impuphu okunye lokwazi sakwanisa. Sinkwasisikwazi itiya sinathi.
Unkosazana Edith Ndlovu, isakhamuza komthazo phansi kwenduna uMathema, uthi selokhu kuqhamuke igciwane le-coronavirus, intengo yempahla ezitolo ikhuphuka njalo nje.
Ubunzima esihlangana lapha emakhaya ikudla. Ukudla kukhwelile, imali asilayo, anti abantu abasebenzi. Siyayibona ngaphi imali? Akula mali. Siphunga uncengisa nje, tivela sisayazi. Asisayazi ithi ngokukhwela kwezinto, yonke into uthuthuthu uyafika ufica ikhwelile, uthuthuthu lokhu kukhwelile. Pho ke siphile njani?
Umnumzana Joseph Khumalo, esinganjalo isakhamuza komthazo, sithi ukuvalwa kwemngcele ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus sekudala ukuthi iningi lezakhamizi lihlaselwe indlala, ngoba beliphila ngokudla okuthunyezwa izihlobo ezingaphandle kwelizwe.
Ukuphila kwethu kubanjwa abantu abaphethe. Siyananzelela ukuthi abantu abaphethe amabhodi avaliwe, so indlala, abantu sebebulawa indlala kakhulu, ngoba besenelisa ukuthunyezelwa ngabantwana esihlobo eziphethe. Emasimini abantu abatholanga lutho. Amazi ngolunye uhlupho olukhona ebantwini. Imfula ebesiyithembile isiqalile ukutsha kadesi, abantu sebethwele nzima. Amanzi aluhlupho kakhulu sivile, angazi ukuthi umnyaka sizawuphutha singaphi kwakhona.
Unkosikazi Sithembile Ncube, isakhamuzi seMashalomusha eMatshetsheni, yena ukhala ngokuvalwa kwesibhedlela seGwanda kulandela inyathelo elithethwe ngabongi lokukhalala umsebenzi.
Nxa sisiye eGwanda sisiyadinga amaphilisi, amaphilisi awakho esibhedlela kustrakiwe. Siye emakhemesti akuthengeki, ikhemesti yakhona babiza ngemayusa asilawo. Hayi, siyahawula. Abantwana basemazweni abakwanisi ukusithumezela, esingakutsho bakithi siyaswela khona ngapho phezulu ukuthi ngaba sizwela phela. Ezitolo lapha kuthengeke, imali esilazo khonapho ukuthi sizazithini, thesi asisasebenzi lutho.
Ukhansila kaWard 6 komtshazo uMnumzana Kelon Skula uthi iningi lezakhamizi lihlaselwe indlala, ngoba abaholayo bebalutshwane kakhulu kulalabo abadinga usizo lokudla.
Well, indlala inkulu kakhulu njengoba nezithethi bengihlane lamasobhuku bengikhalela ukuthi esigabeni zabo lapha abahlala khona, hhayi kuza bani lezimba sibili ngendlala, ngoba abaningi kabaholi le dona esiholisayo i-Africa layo yathatha ngenumber zabantwana phakathi komuzi special welfare, layo inumber yisintutshwane. Yikho ngaleyo ndlela siyakhalaza ukuthi uhulumende nakungala nyathelo elihle, abantu sekuza kakubi kakhulu endlaleni.
Kusenjalo inani lasebetholakale belegciwane le-coronavirus kulesi sabelo sezansi emandebeleni seliqongelayo kwabangamathumi amahlanu 50. Iningi kwizizalwane zakuleli ezivelele kwele South Africa leBotswana ezinguma-quarantine centers. UZulu ukhuthaza ukuba engaphumi emakhaya kungela sizathu, agqoke ama-mask, ageze izandla njalo engasondelelani ukuze kwenqatshelwe umemetheko waleli gciwane eselibulele abayisithupha kuleli. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Linga lichona njani izulukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama ngu Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesakhamuzi sedaluka elupane umnumzana Morgan Ngwenya. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Lami ngiyabo ungene ehlelweni kwesitudio 7.
Ye, akusitshele lapho okhona njalo lokuthi yindawo enjani?
Mina lapha engikhona kusesihlengeni, ingani sisemtini kodwa saqeda ukulwa ngo-1980. Kodwa kathesi abantwabethu abakhona bahamba ezikolo ziphahlwe ngama-secondary ayi-4 bahamba o-20 kilometers. Asila mgwaqo, asila zborani.
Kodwa ke omela leso sigaba edalele parliamente uthini?
Mina abamelana lodaba leparlamente ngabantu ababuyayo bezovotelwa. Bengavotelwa 5 years, asibabona after 5 years.
Akula yini ezinye inhlanganiso esizwa ukuthiwa ziyaziphathise kwezinye izigaba?
Inhlanganiso zikhona. But uthi sifinyelele asifinyelele uthi siyefika khonapho and sithwele nzima sinatha emthonjeni abantu abethu baquma amagusi bahlangana lezindlovu and bahamba o-18 to 20 kilometers.
Ye, ngokubona kwakho kumele kwenziweni ukuze impilo ibe nganele?
Alright, mina ngokubona kwami ngibe ngicela ukuthi singancediswa ngoba sisesihlengeni ukuthi ngabe liyathola inamba zabo council lezama MPs abawinayo lezama minister lezo sincedisa bebone vele sihamba nzima. Lakathesi ngisesenti ukuthi ngilanda abantu abami khona ngikhuluma ngisesenti lokhu ngiyaquma igusi lihamba ngenqola zenkali.
Yona impilo injani? Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi liphila njani khonapha esigabeni? Abantu bayalamba na?
Abantu bayalamba abatholi lutho, akulalutho abantu abalakho.
Akusitshela ukuthi ngelanga nje asithi umuntu uyavuka lize liyetshona umuntu uyabedleni kuyaba kuhambe njani?
Ndikathesi ngithi ngiyadinga lapha ngidinga kumbe ngamabhiskiti, amabhiskiti kuthiwa 80 pondi, abantu abamsebelambile isinkwa 50 pondi.
Khona emasimini alizange lithole ngitsho ngitsho?
Emasimini kulezinye indawo abathola, kwezinye indawo lapho engikhona vele akulalutho.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Balaleli, ngicela lisincedise oliyabe likutholile lisincedise and sithele nzima sihlezi egangeni njengezinyamazana. Ngiyavalelisa balaleli.
Hayi, kuyezwakala, sibongile. Lo ke ngumnumzana Morgan Ngwenya isakhamuzi sedaluka elupane ebesixoxa la ikuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazane. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Petronella Mgoni uManyathi ohlala eLuveve esichasisela ngesimo samanzi kuleli lokichi kulandela ukuqhamuka kwemkhuhlane wesihudo.
Ngizizwa uPetronella Mgoni uManyathi ngihlala khonapha eLuveve. Ye, okuyinto lokhu kusithayile kakhulu ngoba yinto besingayikhangelelanga. Sina besisakhangelele wona lo mkhuhlane obuhlupha abantu bonke i-COVID-19 le umbhuqazele. Kodwa-ke kwabe kuthutha okunye eceleni lapha kwasibamba nge-surprise esingathi thina kusibambe our pants down. Sure, asilankani. Mina khonapha kunjayela abantwana abathathu bagula bonke. Hayi, khona nokugula sisi. Ukugulela ukufa ngoba ngibathwale ngabasesibhedlela ukuthithithithi kakhulu lo mkhulu olesendwanyezi. Ucile esedijenxe yempilo for 1 week. Laba abanye abancane bagula ndokhe ngihamba nabo eklinika kodwa obe-admitiwe nguyena. So into le isijanise kakhulu. Isikhathi sesiqale sazonda kodwa ukuzonda sokusubsidile sesidanile kakhulu ukuthi kambe inhlalakahle yedorobho elingake lakobulawa iloveni kungehluleka ukuthi abantu babone uhlupho lusenza.
Kwakuhambe njani? Babona thile yini amanzi la enjalo kumbe laselingeza ukuthi sokumele axhathiswe?
Amanzi thina futhi besingakaxhathiswe ngoba sasingakakuboni lokhu kusenzakala. So yikho kwakagcina singathibe sonke ngoba kwaqala sonke nje lapha ngikhuluma ama-serious cases but otherwise everybody nje la saba-affected. Sasivele singaxhathisi iqiniso lihle ngoba sasingakwazi ukuthi kule dei.
Seliwanatha kathesi amanzi la?
Siyawabhoyila asibanathi sibili sesisaba wona amathephu impompi yona wayikuyivula so usuchaza uvali ma ngoba into leyi i-affecte labantu abasivakatshelayo. Uyabona kula ma-cases khonapha around abantu abafileyo omnye umfana ufile empophomo obevakathela usisi wathela wafika wanatha amanzi sesisesaba sesinathela ukuthi kanti vele siza kuthini sihlale eluveni otherwise umuntu angathi ufuna ukubuyela eluveni vela sesifike beya nesigubhu sakho samanzi ngoba laninto mva wami wangivakathela lapho uthe sebuyela ngale sisemvolela ukuthi sengenesiso sitshaya igazi wabonanaguthi ukuthi eklinika laphana eklinika sahamba sesi-2 weeks besibhadala asikwazi ukuthi sibazasinika yini but another 2 weeks lezi hhayi nje singabhadala uhlupho lusuke lakasesisiya empilo empilo uyakwazi i-transport yethu these days ukuthi ihlupha njani ukuze uyefika khonale sibhedlela izazitshaka lokuphendula ufika ngale sinikwa amadili awempilo okokuthi sizazothathela izimpahla konato ezindlini asikwazi ukuthi ama-authorities azakuphatha njani but abantwana babuyelebelese ama-deals ayesabekayo imali esingakwenzi ukuthi sayiqalisela.
Kodwa sikhuluma nje amanzi asenjani kathesi kumbe sokusiba ngcono njengoba bathi bazawavula ngokuphele engasavala?
Hayi amanzi avuliwe sibili kodwa ukuthi how safe is this water hayi asilashiwa lapho asikwazi kodwa ukuba khona khona lathi sesiqina ngakhona ukuwavoyisa kodwa-ke ukuthi aserayi nje hayi ngikhuluma kunje nje khonapha asobitha eluveve ledivide old loveve langapha kithi emasakeni kulo mntwana futhi osesithile ofunde nyani so kungani into nje lokhu isaqhubeka uhlupho lokhu esisaqhubekela ngoba kula bantu abalokhe besithiya asingethe bantu soze ukuthi ngamanzi nje kuyini kodwa sesisesabela phela kusawaminto elishayisitshani angithi so asisakwazi ukuthi yiwo kunje sokungokunye but lokhu esisifa eluveni.
Lifisa ukuthi i-council ingabe yenzani ngalolu daba njalo eseyakwenzayo kuyini balivakatshela baxoxisana lani liyakwazi ukuthi kwenzakala?
Ya i-council esifisa ukuthi ikwenze sibili okokuqala yikuxolisa ngoba sithe sitshaya umkhuhlane lo basitshela ngokuchapha basitshela ngokungagesi amateyini basitshela ngokuya kukha ama-sugar jeni lapho kulamasuwa khona asivake sifike kuyona le ndawo. So I think ukuthi baqale baxolise abantu ngoba abantu babuhlungu kakhulu okokuthi basivakatshele sibili bese behamba jotido basinikile la mateyini siyabonga la manzi asavalwa konke lokho siyabonga le maklinika asisabhadali siyabonga but it was too late. Expected too late if laba abantu babezele bahle baqalisa ukuthi basincedise masinyane ngabe idamage ingcono kakhulu kodwa esimbonga kakhulu u-MP weluveni hhayi umama ukhwinqe amarogo akhe wasebenza njengesosha wasebenza njengeqhawe it could have been worse if MP engazangangenelanga uyesesitela njongo awuncedise kakhulu mama akulanzi angayifinyelelanga ofcouse uneke uzifinyelele zonke izindlu kodwa hhayi ule njengomama efukanele amasiyanakhe siyambonga kakhulu umsebenza wezile siyabonga.
Leyo bekuyingxoxo nonkosikazi Petronella Mgungu omanyathi esixoxa naye eseluveve kobulawayo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.